Lusuku lwanamhla lwamhla ka 20 Nhlangula lusuku olwabekwa eceleni ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ukunanza ukuqakatheka kokulondolozwa kweziphepheli emhlabeni jikelele olweWorld Refugee Day. Okhokhela uhlangothi lwe-UNHCR eZimbabwe uNkosikazi Mongeli Makau ulandisa ngomlando wokunakekela iziphepheli lapho zithe zangena elizweni.
We do not have a lot of money to be able to support them, but
Kasila imali yokubasekela kodwa siqhuba inhlelo ezehlukeneyo ngokusebenzisana lohulumende okufana lokuthi uhulumende wenza abanelise ukuthola imfundo ye-primary ne-secondary. Abanye babo sebesanelisa ukutholiswa imfundo yaphezulu okubalisa ukuya ezikolo zemfundo yaphezulu kuma-university.
Imfundo yaphezulu different degrees in the public universities.
Ngenyanga uNkosikazi Makau uthi elizweni kungena iziphepheli eziphakathi kwekhulu kusiya kukhulu lengxenye 100 to 150, iningi labo kungabavela emazweni agoqela iDemocratic Republic of Congo, DRC, Burundi, Rwanda namanye. Bengekho asebethe babuyiselwa emazweni lapho bedabuka khona abaza kuleli. UNkosikazi Makau ethi lalabo obekumele baphindiselwe ekhaya bevela kwele Botswana lokhe bengakazi njengoba kukhona okusalungisiswayo. Abe-UNHCR bakhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuhlonipha abazephephela njengoba abanye babo kungabaphatha imisebenzi eqakathekileyo ukuthuthukisa ilizwe. Kuthi labo abazophephela bakhuthazwa ukuhlonipha imithetho yelizwe. Okusekelwa ngabeZimbabwe ogoqela uMnumzana Chikoko Selemani, isakhamuzi semzini weKambuzuma eHarare.
Siyatshayela isondo iZimbabwe yona ethi isebuzimeni iyazama layo ukuthi kuncedwe ama-refugees layo iwaxotshe izawunika lokho ekwenelisayo. Isikhalazo sami sokuthi i-United Nations of High Commissioner for Refugees imele ithole lokho okufanele kuthole ukwenzela ukuthi ibekwazi ukusebenza.
Kwagcizelelwa ngesinye njalo isakhamuzi seHarare uMnumzana James Baloyi.
Mina ngibona ngani kuqakathekile ukuthi abantu bahlalisane behloniphana kungelani ukuthi ngabobani abaselizweni.
UBaloyi uthi kuqakathekile ukuphatha kuhle abakwamanye amazwe njengoba kwela kusasa kungaziwa uzadinga lawe ukuphephela kwelabo ilizwe umumo usubalungele.
Imizamo kahulumende iba mfitshane nxa sokusiba endabeni zemali. Njengoba lani lisazi ilizwe alimanga kahle, isimo se-economy sibi kabi, kodwa mbonangani yindlela eqondileyo yokuthi sibe siyamukela izizalwane zaphandle, ngoba lathi sinazo izizalwane zethu ezingama-refugee kwamanye amazwe.
Abe-UNHCR bathi bazinkulungwane ezingamachumi edlula amabili iziphepheli zakwamanye amazwe eziseZimbabwe. Iningi lazo zihlala enkambeni yeziphepheli eye-Tongo Garakem, kuthi abalutshwana yibo asebehlala emadolobheni. Kuleli nani abayisilinganiso phose amachumi ayisithupha ekhulwini 57% ngabesilisa, enye ingxenye kungabesifazane labantwana. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa, lumsakazo ubungakatholi impendulo kumibuzo ebithunyelwe kuziphathamandla zikahulumende phezu kohlelo lokunakekelwa kweziphepheli eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigcama.